o e indebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lejona njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesine mhlazi mashumi mabili lambili kumbimbito 2018 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
abantwana bafundiswe ezikolo kungene kucurriculum kube lento yokuthiwa yi-sexual reproductive health rights education efundisa abantwana ukuthi kube kibo bakhule bekwazi, kungabi into engani. Kuyamangalisa umuntu angakhuluma ngokuthi urejiwe, kuyamangalisa umuntu angakhuluma ngento yamacansi.
Uhulumende sekhuthazwe ukuthi alwisane lokuqhela kodubo lokudlwengulwa kwabantwana labesifazana elizweni.
SMEs at Holdings kanjalo lonyaka isiphindile yaqoqa iSMEs indaba. iSMEs indaba yalonyaka ijonge ukuthi inikeze abantu bamabhizinisi amancane amathuba okuhlangana bathole lokuthuthukisa amabhizinisi abo.
Umhlangano omkhulu wamabhizimusi amancane owe-CBZ Small to Medium Enterprise indaba ungene kulanga lesibili lamhlanje ezZITF kobulawayo. Kwezemidlalo, iqembu elimela ilizwe emdlalweni wecricket seliphumile emncintiswaneni wamazwe omhlaba ngemva kokunqotshwa liqembu lakwele United Arab Emirates. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ye-Sexual and Reproductive Health Rights isikhuthaze uhulumende ukuthi adinge indlela zokulwisana lokuqhela kodubo lokudlwengulwa kwabantwana abesifazana kanye labathandanayo ezindlini. Kubika uMavis Gama.
Lokhu ngokunye kokuphume emkhosini wokuphawula ngokusemthethweni umkhankaso we-Every Girl Must Know That Rape Is Never Her Fault, ngenhloso yokutholisa imfundiso losizo kwezokwenqabela izehlakalo zokudlwengulwa kwabesifazane lamantombazane ngabathandanayo kanye losizo olunganikezwa oyabe ewelwe yilolu dubo ukulondoloza impilakahle yakhe kanye leyengqondo. Omunye wabangenela umhlangano owenzelwe emahofisini eKhatswe Sisterhood eHarare ngudokotela Nonhlanhla Zwangobani, umqondisi wolunye lwehlangothi zenhlanganiso yezokuhlela kuhle imuli eyeZimbabwe National Family Planning Council.
Ama-psychological effects maningi. Umuntu akwanisa ukuzonda ezulaka, ezonda abanye, abese kubona yenza izinto ezingahambelane lobuntu bakhe. So, kuyatholakala ama-psychological effects e-date rape khona lokho.
Umeli wesigaba sakobulawayo edalela ePhalamende unkosikazi Jessman Tofa uthi kunenge okumele kwenziwe ukuluqeda lolu dubo lokudlwengulwa kwabesifazane ngowesilisa ayabe ethandana naye.
Abantwana bafundiswe ezikolo kungene kucurriculum kube lento yokuthiwa yi-sexual reproductive health rights education efundisa abantwana ukuthi kube kibo bakhule bekwazi, kungabi into engani. Kuyamangalisa umuntu angakhuluma ngokuthi urejiwe, kuyamangalisa umuntu angakhuluma ngento yamacansi.
Unkosikazi Tofa ukhuthaza labazali ukuba bananzelele indlela abantu babo baziphatha ngayo ukuze baphange bakubone lapho sekulenkinga.
Kukhangelwe kakhulu abantu laba babuya izihlobo zethu ezibuya ezindlini lapho esihlala lazo, ukuthi abantwana labana bakhaliphe, ukuthi bakhangele ukuthi umuntu lo asoze abahlukuluze, asoze abayenze okungafanelanga. Asikhangeli abantwana abangamankazana kuphela, we must look at njalo abantwana abangabafana. Labantwana abafana they get raped ezindlini lapha. Kodwa uzabona ukuthi ngendlela esihlala ngayo kuba nzima ukuthi umuntu akhulume ngokuthi urejiwe, ngokuthi uhlukuluziwe ngendlela yona leyo.
ingcwethi kwezempila kahle lezi kanye leziphatha amandla enhlanganisweni esebenzana lozulu kwezempila kahle ephathelane lendaba zemacansini bathi okudalisayo yikuba uzulu engakunanzeleli ukuba lindlela yokudlwengulwa kwamantombazane kuyikho kwenza liqhubeke liqansa inani labenda besesebancinyane ngakho kungamelanga luthathwe lula. Ukudlwengulwa kuvame ukungakhanyelwa ngokufanayo kusehlukaniswa ngokuqakathekiswa okwenziwa ngumuntu ongamaziyo kodwa kululazwa lapho kusenziwa ngowesilisa owaziwa emulini okunjengosibare lo othandana naye kumbe omtshadileyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Osegqiba umsebenzi wokuba ngummeli weMelika eZimbabwe umnumzana Harry Thomas Jr. uthi ulusizi kakhulu ukuthi usesuka elizweni ukhetho olukhululekileyo lwentando kaZulu lungakenziwa. Kodwa uthi ulethemba lokuthi eZimbabwe lizathuthuka libuyele kusimo salo sakudala. Ekhuluma emhlanganweni awenze lentathela izindaba ezivalelisa eHarare namuhla, umnumzana Thomas uthe uyajabula okwamagama ukuthi abantu beZimbabwe sebelethemba ukuthi umumo uzaguquka ube ngcono ngemva kwenguquko ebekhona kwezombusazwe ekupheleni komnyaka odlule lapho okukhitshwe khona umnumzana Robert Mugabe embusweni ngemva kokubusa kweminyaka phose engamachumi amane. Oqhubekele phambili wathi ukujabulele okwamagama ukuqhutshwa kokhetho lokubhalisela abantu kusetshenziswa indlela zakulezi nsuku olwe-biometric voter registration okumenza abe lethemba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uzafeza isithembiso sakhe esokuqhuba ukhetho olukhululekileyo. Umhlangano omkhulu waba amabhizimusi amancane laphakathi owe-CBZ Small to Medium Enterprise indaba ungene kulanga lesibili lamhlanje enkundleni ye-ZITF koBulawayo. Umhlangano lo ungenwa ngosomabhizimusi abavele esigabeni ezitshiyeneyo zeZimbabwe kanye laphandle kwelizwe. Kubika uBathabile Masuku.
Lumhlangano uqoqwe ngabebhanga le-CBZ ngaphansi kwendikimba ethi Enhancing SME Growth Through Smart Partnerships. Umqoqi wenhlelo ze-CBZ unkosikazi Johanna Dube uthi bajonge ukunikeza amabhizimusi amancane amathuba okuhlangana kanye lokuqinisa ukusebenzelana phakathi kwabo.
CBZ Holdings kanjalo lonyaka isiphindile yaqoqa iSMEs indaba. iSMEs indaba yalonyaka ijonge ukuthi inikeze abantu bamabhizinisi amancane amathuba okuhlangana bathole lokuthuthukisa amabhizinisi abo njalo lokuqinisa ukumanyana phakathi kukahulumende uZulu jikelele kanye labamabhizinisi.
Unkosikazi sikhangeze okuhle Simali umnini bhizimusi olekampani elungisa izicathulo njalo ubebukisa eyinye yempahla ayilungisayo. Yena ke uthi lumbuthano umnikeza ithuba lokuhlangana labo sowabo njalo izifundo eziqoqwe yi-CBZ ziyabaphathisa kakhulu ekuthuthukiseni ibhizimusi.
Siyathokoza kakhulu ngendawo yabo liyabasinika yona. Siyathola ukuthi abantu babekwazi ngathi esikhathini esiningi thina singabayenzi izicathulo manufacturer, so abantu nxa bezithola izicathulo zethu esitolo babe bengakwazi ukuthi zivela kubani, babe becabanga ukuthi izicathulo ezi-importiweyo zivela kwamanye amazwe kanti izicathulo ezenziwa khonapha lokhaya.
Omunye njalo usomabhizimusi unkosikazi Celani Mungani olilunga le-cooperative yokufuya lokulima izivande e-poultry mushroom rabbitry and gardening uncome umkhosi lo ethi ubaxhumanisa labanye abamabhizimusi lokuthi bathole amathuba okuthola imali ebhanga le-CBZ.
insiko cooperative okuthiwa yi-PMRG cooperative enza ngokwenkukhu. Iforum le inhle kakhulu because lanxa ukweyakho i-business you can still see amanye ama-businesses in order for expansion ukuthi njengomuntu ongumama ungahlala usendaweni eyi-1 ubambe lapha lalapha. But inhle kakhulu because kulama ukuphanana kwama ideas okukhona lokubona okunye okungangali njengoba iCBZT njengoba kunje ukuthi iyenelise ukusincedisa ekuthatheni amaloni.
Omunye njalo obetshengisa impahla yakhe evela ekampanini yeKusi Chemicals eseHarare, unkosikazi Emilia Nyarongwe, uthi lumbuthano ubanikeze ithuba lokuhlanganela labamanye amakampani kanye lokuthola imfundiso yabebhanga leCBZ.
Siyenza ama products awe Khosi Chemicals sivela eHarare sesuye lapha eZTF ukuzo tshengisa lokho esikwenzayo. Siyibona incwadile kakhulu ngoba isenza ukuthi sibone amanye ama companies ukuthi bayenzani njalo futhi sifunde okuningi lathi njalo ngibona empilweni ephambili sabe sesizasebenza sonke njengabantu bakobulawayo.
Ngaphandle kwemfundiso ebivela kwabebhanga leCBZ, abamabhizimusi amancane labaphakathi laphakathi la bathole ithuba lokubukisisa impahla abazilungisayo. Umbuthano wemfundiso lo ungenwe ngabantu abangaphezu kwamakhulu amane, iningi labo kungabesifazana abakumabhizimusi amancane laphakathi laphakathi kanye labameli bamakampani amakhulu. Ubugoqela njalo umabhalani wogatsha lwezokulungisisa lokuthengiselana unkosikazi Abigail Shoniwa, umeya wobulawayo, abebhanga leCBZ kanye labenhlanganiso ezizimeleyo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Lengcithi ezicitsha umlilo ezivela kwelebhilitane esizifike eZimbabwe ukuzelolonga abacitsha umlilo edolobheni lakobulawayo lamanye amadolobho angomakhelwane abefire and ambulance services. Ingcithi lezi zizaba khona elizweni okwamaviki amathathu. Kuvika uAnastasia Ndlovu.
Iqula le-Operation Florian lamukelwe ngubulawayo izolo ntambama ebulawayo club endlini lezethekeli lapho abaveze khona abakuphathele idolobho leli. Obona ukuqhutshwa kwenhlelo ku-Operation Florian emazweni ase-Africa owe-University of Central Lancashire eBhilithani, umnumzana Shepherd Ndlovu uchaze ukuba bazafundisa izisebenzi zekhansili ezakobulawayo lamanye amadolobho njalo baze lezipho ezibalisa izimota zokusebenzisa kobulawayo lempahla ezithile.
Lonyaka sibuye okwamalanga angu-20 sibuye lemitshina ecitsha imililo emibili le-ambulensi eyi-1. Sasesibuya lempahla lezi ezigqokwa ngabanye ezicitsha imililo ezokuthi bengabengene engozini nxa becitsha umlilo.
Ekhuluma kuleli dili, umabhalane wekhansili yakobulawayo unkosazana Sikhangele Jowu ubonye kakhulu abale inhlanganiso ngokuphathisa ngemitshina lolwazi lwakulezi nsuku emsebenzini wokuthwala kwezigulane lokucima umlilo.
Sihlala sijabula ngasithola ama-partners ethu lawa e-Operation Florence ngoba kuyasincedisa ukuthi singabantu abakhangela ama-emergency services sihlale i-training, kube ne-continuous training, sihlale sivuselela ukutrena kwethu.
umqondisi ohlangothi lokucima umlilo umnumzana Richard Peterson uchaze ukuba ubudlelwano abalabo le-Operation Florian sebuphathise kakhulu ukuthuthukisa umsebenzi kumanisipala wakoBulawayo. Umnumzana Wainos Dube umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eyeBulawayo United Residents Association ubonye usizo ikhansili abaluthola ku-Operation Florian.
So nxa kubuya inhlelo zokuthi abantu bedorobho leta basiphathele idorobho bafundiswe kubana nxa kusenzakala izehlakalo zemlilo bakwazi ukuthi baphuthume bakuphathe kanjani sithi luhlelo oluhle esilomukelayo njengezakhamizi zakoBulawayo.
Abangena izifundo lezi eziqhutshwa ngabe Operation Florian ayisibo beZimbabwe kuphela kodwa labavela emazweni angomakhelwane abalisa iZambia leBotswana. Abenhlanganiso ye-Operation Florian baqale ukuza koBulawayo kusukela ngomnyaka ka-2011 minyaka yonke bezofundisana lokuphana amacebo labakumsebenzi koBulawayo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Live talk lamhlanje uhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sixoxa ngokuqonga kodubo lokusetshenziswa kwezidakamizwa ikakhulu ngabasakhulayo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Ile Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kufe abantu abalithumi lane lamhlanje ekudubukeni kwamabhomba abethiwe emoteni ngabalwa becatsha esikodlweni seSomalia iMogadishu. Le mota ibikwa ibimiswe phandle kwehotela evame ukwethekelelwa ngosomabhizimusi la bezombusazwe. Abantu abangena kunkulungwane lenkulungwane bakwele Syria bathunyelwe amabhasi okubathwala ebasusa esigabeni esingempumalanga kwelizwe ukubahlenga empini yokuhlasela abahlamuki abathumbe leso sigaba. Uhulumende wakwele Syria encedisana lebutho laseRussia nguye othumele lawo mabhasi. Odokotela bathila nxa uhulumende esethembise ukubengezelela iholo ukukhalala umsebenzi kwabo kusaqhubeka okwakathesi beze besayinela nephansi lohulumende isivumelwano sabo lesi. Abasekeli bakamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohati lomnumzana Constantino Chiwenga bahlangane labodokotela laba izoloba bathembisa ukuthi iholo labo liza kwezwa lisuka kudola elilodwa lengxenye ngehola lisiya kumadola amahlanu. Lokhu kukhuphula iholo likadokotela othola imali ephansi lisuka kumakhulu amathathu lamachumi amahlanu lisiya kumakhulu ayisishiyagalombili amadola. Kusenjalo izigulane ziqhubeka ziswela abelaphi ezibhedlela eziningi. Sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya lesigulane esiphenduke esibhedlela namhla singelatshwanga ngoba bekungelabo dokotela umnumzana Nyamanzi Dube yena oqale ngokuchasisa ngohambo lwakhe namuhla.
Ngivuke ekuseni 4 AM lapho ngagada lezana ezimuthi ezingazanshi ye-town. I-town I to walk to UPH from town. Ngafika ngabo 6:20 ngathola kulabantu about 30 to 40 people. esebhentshini lami ngafika ngayibuza iline mpela lapha ye ngangena lami ngahlala sahlala sahlala of 7 to 8 onesibefika abayenzanga njengenjayelo ukuthi bayenza njani khanya bala moral yokubuya emsebenzini insuku ezinye lezi babebuya eshibe isilayini simasinya besithuvithuvithuvithuvi lalokhu yalokhu basibe sihlalisa bathi basamelele ukuze ukuthi amadoktha ayabuya yini so amadoktha lawo uthe kutshaywa about 25 to 9 bathi hayi it's a flop so siyalirebooka lonke to mhlaka 6 April njengoba sigula-ke bathi akula lathi esingakwenza kodwa abe-operatayo bathethwe bahanjiswa angazi kumbe ba-operatiwe
uziphendukele ungelali iphilisi ngisho umuthi awelatshwanga
antolanga lutho and they are discrowned for yilokuzeni idola le yokugadanisa itown le 50 cents yokugada yohamba lokubuya benginganayo discrowned ntambama izolo ngithole late ngama-8
Nasi indaba babo Magonya.
Ngiyamuzwa uDube, linjani baba Dube? Ngilusiza ukubana uphathekile njalo ukuthi uphathekile uyesibhedlela ubususela ukuthi uthole usizo oluyilona olulanje esibhedlela. Ngilusiza njalo ukuthi uhambe kabuhlungu ungela mali kodwa ugcine ufikile esibhedlela lokuphenduka ungelatshwanga. Ngicela ukuthi singaqeda ingxoxo yethu lapha unika ama-details akho kubaba uNtungamile. Ngiza kunika imali ye-transport yokuthi uye esibhedlela next time do thenga amaphilisi.
Ngiyabonga kakhulu vele ngamusele umuthi wakho ngithathe about enxa ithi ngingatheli i-medication.
Hhayi okubuhlungu-ke yikho lokho ukuthi siphakathi kwenkalakatha yeproblem njengesizwe seZimbabwe ebangelwa ikwehluleka kwabantu abayibona abathi bayabusa ukuthi bebuse ngendlela eqondileyo. Phela indlela eqondileyo yokubusa ibonakala ngokuthi abantu nxa begula baya ezibhedlela bayathola ukwelatshwa, abantu bayathola ukudla, abantu bayathola imisebenzi, abantwana baya ezikolo. Lokhu esikubonayo ukuthi abantu baya ezibhedlela bathole usizo odokotela kabakho kutshengisa obala sibili ukuthi umbuso usezandleni ezingayisizo.
Ungene konapho Dube, akusichazisele umumo okubana ubunjani esibhedlela, izigulane utshile ukuthi belibanengi, bebesithini labanye abayehluleka ukwelatshwa?
Lapha bekulabanye amaqhegu 81 years old, 79, omunye be 88, lathi ama-50s and 40s. Sonke sakhonona ukuthi kathi indaba izolo bangahlanga bahle bakhuluma sifike ekuseni njenganamhla ekuseni ukuthi hhayi ama-doctors kabo. Alubana bakhulumile nje basitshela ukuthi hhayi ama-doctors kawakho. Kodwa lona ibala lokuthi ababusi akufunanga ukuthi ilizwe libuswe, hhayi akumelanga ube ngumbusi, kumele ube ngumuntu okhophelela ilizwe. Ngiyambona ukuthi kulibale right ukuthi ngiyabusa kumbe utonga, hhatshi.
Kodwa umnankakwa babo Magonya uthi usele nyanga ezintathu kuphela, ngakho akweneliseki ukubana abe selungisile zonke indubo ezikhona elizweni.
Mfokankomo, ubona wena kuyinto eqondileyo ukuthi umongameli welizwe alitshele ukuthi ulesikhathi esifitshane, njalo akweneliseki ukuthi aqondise amagubo wonke akhona elizweni. Into engamelanga ukuthi siphumpute ukuthi umnumzana onguye okhokhelayo kathesi lo ngumnyaka wakhe we-38 esikhokhela. Okokuthi kathesi unguye osengu-number one, ubevele ngu-number one bobabili bencedisana lo mgaba iminyaka yonke. So kulutshwana aza kwenza okuzadala umahluko. Nansi into enzisa ubuhlungu kakhulu, njalo into ezwisa amahlabezulu jikelele la maZimbabwe ubuhlungu. Iningi labantu elife eZimbabwe iminyaka engu-10-15 edluleyo uzafumanisa ukuthi lubana kuthiwa besile i-health care system ezwayo, ingxenye abantu abedlula 3/4 of abantu ababhubhayo ngabaphila. Silahlekele izihlobo ezife kungamelanga ukuthi umuntu afe under normal circumstances. Abantu abafe elizweni lakithi ngokwehluleka kukahulumende baningi kakhulu. Njalo sikhuluma kunje kathesi, ukhona omunye umuntu ofayo kathesi obekumele ukuthi ngakuthi uthole udokotela, kodwa ngenxa yokuthi uswele udokotela umphefumulo lo mzimba sokusehlukana. Baningi asebefika insuku zonezo odokotela bekho emsebenzini. Ngilusizi kakhulu, kodwa ithemba nanti ngibona ngani isikhathi sobukhokhela ubuqotho sifikile siyeza Dube.
Babu Dube, akuyigqibe njengesigulane mazibani ongathanda ukuwatshiyela uhulumende.
Amazwi engawatsho mina kulomunye umama kade ngihlezi duze kwayo wathi, ngayimanga kungalabo dokotela siyakufa phela. Nathi hayi vele sonke siyakufa. So kuchibuti hayi vele kuchibuti vele sisendleleni yokuhla namagodi akamisile.
Nawo mnumzana Nyamanzi Dube isakhamuzi sakobulawayo njalo ungomunye wezigulane ezivukele esibhedlela namhla kodwa zaphenduka zingelatshwanga ngoba odokotela bephakathi kokukalala umsebenzi. Ubexoxa endawonye lencwadi kwezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya. Kesizwe imbono eveza kesizwe utaba oluveza imbono kahulumende weMelika
mhlaka 22 ngombimbitho lusuku lwe World Water Day. Lesi isikhathi sokuthi kukhulunywe ngokuqakatheka kwamanzi njalo lamanyathelo angenziwa ukuthi abantu emhlabeni wonke jikelele bathole amanzi ahlambulukileyo. Akulampilo nxa kungela manzi. Kulabantu abangamabhiliyoni amabili abathola nzima ukuthi bathole amanzi. Abantu abafika phose amabhiliyoni amabili, 1.8 billion, bakha amanzi endaweni ezilengcekeza emangalisayo okwenza ukuthi babe lemikhuhlane enjengesihudo. Nxa lokhu kungaqhubekela phambili abantu abangamabhiliyoni amathathu, 3 billion, bazabhekana lohlupho lolu kusiyafika umnyaka ka-2050. Amanzi kawakhongozelwa ngemfanelo loba nje kulendlela eziningi zokuwalondoloza. Indawo eziningi zilahlekelwa izihlahla lamaxhaphozi aqakathekileyo emhlabeni wonke jikelele ngenxa yokulima endaweni ezingamelanga zibanjwe ngabantu. Lokhu kwenza ukuthi izulu lingasani ngemfanelo kumbe line okudlulisa amalawulo. Ukugugudeka komhlabathi lakho kuleta inhlupho eziningi. Ngomnyaka inhlabathi eyisilinganiso samathani angamabhiliyoni angamajumi amabili lanhlanu kusiya angamajumi amane, 25 to 40 billion tons, iyagugudeka. Kulahleka inhlabathi eqakathekileyo elemvundiso yemvelo njalo egcina amanzi lokunye okufanayo. Amanzi akhukhula inhlabathi ele nitrogen le phosphorus okwenza ukuthi enganatheki. Yikho lokhu okwenze ukuthi lonyaka kunanzwe usuku lwe World Water Day olesihloko esithi Nature for Water. Kumele ukuthi abantu balondoloze ezemvelo ngonazelelo ukwenzela ukuthi bathole amanzi ahlambulukileyo. Indlela ezingenziwa ukuthi kulondolozwe amanzi zikuqela ukungagamuli izihlahla amahlayana, ukulondoloza amahlabathi alotshani obubamba inhlabathi ukuthi ingahuquluzwa ngamanzi, ukufaka izihlahla lotshani endaweni lapho kuzokugudeka khona umhlabathi, njalo lokuthi kungalinywa endaweni lapho sokuhuquluzwa khona umhlabathi ngamanzi.
Lawe kungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Iqembu elimela iZimbabwe emdlalweni wecricket liphunyukwe lithuba lokuyadlala emidlalweni yezizwe zomhlaba ngemva kokunqotshwa ngama-run amathathu liqembu le-United Arab Emirates. Kuvika uJoseph Njanji.
Iqembu le-United Arab Emirates ilo liqale ukutshaya ibhola labuthelela amaranza ngamakhulu amabili alamachumi amathathu lanhlanu lilahlekelwe ngabadlali abayisikhombisa kuma-overs angamachumi amahlanu. Iqembu leZimbabwe lithe seliphendula laphazamiswa lizulu kwasekusetshenziswa uhlelo lweDuckworth Lewis ukuba iqembu leZimbabwe kumele lifikise amaranza ngamakhulu amabili lamachumi amathathu ukuze linqobe. Kodwa likwehlulekile lokhu njengoba lithole amaranza ngamakhulu amabili lamachumi amabili lesithupha. Limpumela icho ukuba iqembu leZimbabwe lilahlekelwe lithuba lokuyadlala kumncintiswano wezizwe zomhlaba ozaqhutshelwa elizweni le-England kanye le-Wales ngomnyaka ozayo. Ababaningi abalandeli bomdlalo kakhilikithi abakade belindele limpumela yomdlalo wanamhlanje njalo obukelela umdlalo kumabonakude, uCatherine Dube uthi kuyadanisa ukuba iqembu leZimbabwe kalisoze liyephatheka kumidlalo yezizwe zomhlaba.
Kuyadanisa kakhulu ukuthi ithimu yeZimbabwe ihle kakhulu, ithimu ebingela ifi nama-points labo singakuthini. I think kumele kubunje ithimu entsha.
Iqembu le-West Indies ilo sekusaziwa ukuba seliphumelele ukuyadlala kumidlalo yezizwe zomhlaba ngomnyaka ozayo. Ikanti iqembu elesibili lalo elizathola ilungelo lokuyaphatheka kulo mncintiswano lizakwazakala kusasa ekupheleni komdlalo ozakuba phakathi kweqembu le-Ireland kanye lele-Afghanistan. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kwanele mthwakazo omuhle olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.